Ukhansile wakobulawayo wanikeza ikampani yeTerracotta umsebenzi wokwakha indawo yamavinkili eGodini Mall lapho okuzabe kugadelwa amabhasi lemichova. Umsebenzi wokwakhiwa lapha kumele uqale mhlaka 1 Mbimbitho njalo bazisa abathengisayo kanye labemichova ukuthi basuke endaweni le ukuze umsebenzi wokwakha usungule. Laloba kunjalo abaphila ngokuthengisa bemelwe yinhlanganiso yabo eyabulawayo Upcoming Traders Association bathi bafuna ukunikezwa inyanga ezintathu ukuthi basuke eGodini. Umeli wenhlanganiso le umnumzana Dumisani Ncube uthi indawo okumele bayekizwe azikalungiswa njalo kumele banikezwe inyanga ezintathu ethi bavela khulumisana labaphathi becouncil becela ukuthi banikezwe isikhathi.
Njengomthetho wecouncil nje sivele emhlanganweni sesibatshelile ukuthi khonkhona kumele banike abantu 3 months notice ngoba sibona ngani isikhathi abasinikileyo mhlaka 1 kasoze basebenze ngoba sikhuluma nje basitshengisa indawo kuphela kodwa abakazilungisi. So njengoba bengakazilungisi singazake sivume ukuthi abantu baphonge uyajikelwa egangeni. Inyangkhona ingali laphana izesa endaweni yezesa laphana ngu-13 laphana ku-13 avenue inye ku-33 avenue lapho kuzamuvela khona imchova eluveve yonke iluveve then ezinye zangkhona ziya ku-2nd avenue kodwa ezinye esesiyisuggestile ungafika emapostori nxa usehla ngaphansi kule ndawo ehlayo i-vertical opposite yikho la esiyisuggesta.
Unkosikazi Sekayi Ndlovu othengisela eGodini uthi bezwa ubuhlungu behanjiswa kwenye indawo abesabela ukunikezwa indawo engelabantu njengeGodini. Uthe eGodini kufana lefekthali lapho abasebenza khona beziphilisa kunye nemuli zabo.
So indaba le yokuthi kukhona igodi liyasuswa liyathathwa la kuyasi-affecta thina njengama-vendors cause le yindawo yethu lapho esiphila khona sikhulisa abantwana bethu ngali indawo yiyo i-industry yethu i-factory yethu akula msebenzi akulani abantwana bethu sibaphilisa ngakhona apha sibhadala i-school fees sibhadala ama-rent ethu yonke into yikho lapho sithola khona imali asilayo amanye ama-resources okuthi singathola ngawo imali ngaphandle kwali ndawo yesegodini. So thina njengama-vendors sizisa ubuhlungu ukuthi sisuke kulindawo sihambise kwenye indawo. Indawo kuthiwa siyayinikwa ngokunjalo but sesingathola ukuthi singanikwa enye indawo lapho ongafinyeleli abantu abaningi njengalapha eGodini. Yebo siyakuyamukela ukuthi kumele siye kwenye indawo kodwa nxa sinikwa indawo eyabe ivuthiwe njengaseGodini akulanto esiyabe singayenzi.
Osakhulayo umnumzana Ndodana Sibanda uthi eGodini kubasiza ukuthi bathole ingcosana abaziphilisa ngayo ethi ukususwa lapha kuzakwenza bahlale kuphela baswele ukusebenza.
Indaba yokuthi sithuthe eGodini kuyakuzisenzela ukuthi lathi njengoba singabantwana umsebenzi singasoli imisebenzi ngoba singasuka lapha lathi asila msebenzi esiyayenza ngoba sesesihlezi ezindlini lagabogogo labokhulu nalathi sithengisa lapha ezitendeni kuyakungcono kuyakusincedisa lathi.
Umnumzana Vincent Donga omunye walabo abamela abathengisayo uthi bavumelane lecouncil ukuthi abangeke basuke bengaphiwanga inyanga ezintathu. Uthe njalo baqhubekela phambili behlangana lecouncil ngomvulo ukuze kuqediswe isivumelwano lesi.
Izinto esizivumele lecouncil yokuthi asingeke size simuva singazange saba le-3 months notice. First kumele okuqala kumele kuqale kube ne-notice ye-3 months ukuze abantu benelise ukuthi bezinike isikhathi sokubana betshela ama-customer ukuthi bazakuya le endaweni enje ngoba lapho bayakhona asikwazi ukuthi indawo eminjani and sizame lokuthi sitshena sizathowa izindawo lezi lapho kuzasuwa khona abantu abe-council bayavuma ukuthi hhayi ngikhona sizaqedisa nge-Monday or Tuesday ukubana sivumelane ukuthi bana i-notice yethu esibanika yona e-3 months yiyo yona leyo fanele sibanike yona ngoba akula ngenye indlela esingayenza.
Abantu abathengisa eGodini bangaphezu kwenkulungwane ezintathu. Isikhulumi se-council yakobulawayo sethula umbiko welanga eliqondileyo lokuthi basuke eGodini ekuqaleni kwenyanga kaNhlolanja. I-Studio 7 yehlulekile ukuxoxisana le-council ukuthi iphe imbono yabo ngalolu daba. Ukwakhiwa kweGodini Mall kuzabiza izigidi ezingama-60 zamadola njalo ihlandla lakuqala lalomsebenzi likhangelelwe ukuthatha inyanga ezilitshumi lanhlanu. Imele i-Studio 7 ngobulawayo ngubathabile Masuku.